lesi sehlakalo sihlasimulise umzimba wabanengi abakade besemthethwandaba kaMantyi eHarare ukuzalalela lokuzakuzwa izinqumo zendaba ezijiyeneyo ezikade zingena namhlanje. UFrank Chikore ubethatha imifanekiso lamavidiyo ekufikeni kukaHopewell, umsekeli womgcinisihlalo we-MDC Alliance uMnumzana Job Scala, lezinye izibotshwa kulo umthethwandaba ngesikhathi imota ebithwele lezi zibotshwa ifika ivela eChikurubi Maximum Prison. Lokho kufakazwa ngokuyividiyo okufitshane uChikore akuthetheyo ngesikhathi efuqwa ngolondoloza izibotshwa kuthiwa kasuke lapho kade emi khona esithi nxa engasenzanga lokho uzomhlasela. Kodwa uChikore walile ukwethuselwa, watshela umahlasela ukuba enze akufunayo njengoba yena engasoke asuke lapho kade ethatha ividiyo yakhe khona. Omunye njalo olondoloza izibotshwa enguye ohluthune umakhalekhukhwini kaChikore akade ewusebenzisa ukuthatha leyo vidiyo kanye lezithombe. Lesi senzo sisolwe kakhulu zinhlanganiso ezimela intatheli zindaba ezigoqela e-Young Journalists Association Zimbabwe, YOJA. Isikhulumeli se-YOJA, uLeopold Munende, ubekhona lokhu kusenzakala.
Esikubone namhla e-court, lapho ipolisa ele-prisons likhiphe umbhobho la ukukhokha, lingani lifuna ukudubula uFrank Chikore, asizaye siwubone eZimbabwe. Siyakusola kakhulu njengentatheli izindaba ezincane, njalo sithi lokhu ngenye indlela yokusethusela thina intatheli izindaba ekusebenzeni kwethu.
Isifiso seYoja lezinye ezimela intatheli izindaba elizweni, uMunende uthi kuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ozibiza ngokuthi yi-New Dispensation abonise ukuba wehlukene ngempela lo wayekhona.
Ngoba lokhu esikubona yikuthi bona bazenza bodwa ukuthi ibizo labo selilokhe lingcola each and every day. Ipolisa leli kufuze libotshwe, njalo thina sesikhulume lo Frank samtshela sathi eliripote kibo, kiyo iZimbabwe Prison and Correctional Services nasemapoliseni sisiya phambili.
Amapolisa eZimbabwe Republic Police ZRP asebenzela emthethwandaba kaMagistrate Court eHarare agcine esiyathathela abalindi bamajele umakhalekhukhwini wabuyiselwa kumnini wawo uFrank Chikore, ogcine eqhubeka kakuhle ngomsebenzi wakhe. Kunjalo nje idale likaMantyi eHarare liyalile isicelo sentatheli izindaba esebenza izimele uHopewell Chingono sokuhlawulela isibambiso sebail ukuze athonisiswe esuka ngekhaya ngemva kokubotshwa kwakhe ngolwesihlanu olwedlule esetheswa icala lokufafaza amanga. UMantyi Lazini Ncube uthi kunobufakazi obukhulu kakhulu obuveza ukuba ngempela walidala icala. Igqwetha likaChingono kulolu daba, uMnumzana Phayida Moyo Sawurombe wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHRA, utshele intatheli izindaba ukuba bazosiphikisa emthethwandaba waphezulu lesi sinqumo.
The court decided not to grant him bail. One of the reasons that it gave is that Mr. Chingono is already on bail on another issue, and in the view of the court, he will have a propensity to commit further offences whilst on bail. However, it is our considered view that Mr. Chingono is not a convicted criminal. He has not been convicted of any crime in the past, and has to say that he has a propensity to commit other offences whilst on bail would be a gross misdirection on the part of the court.
Besithi ngoba ngokubona kwabo njengomthethwandaba ulakho ukudala amanye amacala afanayo ekubheyo njalo. Thina ngombono wethu sithi uChingono kayisiso sibotshwa esesagwetshwayo. Akalacala athe waligwetshelwa ngisho lelilodwa kuyukuphosisa okukhulu ukuthi umthethwandaba uthi wona ulakho ukudala elinye.
UChingono ubotshwe esetheswa umlando wokufafaza amanga ngemva kokuba elobe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Twitter esola ucuku lomunye umpolisa obikwa watshaya usane olwalusemhlane kanina lwafa. Amapolisa ngakwelinye icele athi enza uphenyo ngalolu daba afumana ukuba akafanga lo mntwana eziphilela kanye lonina waze wakhulunywa laye lasemsakazweni owe-ZBC. Kodwa abanye abalobayo enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ku-social media bathi umfanekiso wevidiyo kamama okhulunywe laye zintatheli zindaba zomsakazo we-ZBC wehlukene lalo osabalaliswe enkundleni kubo WhatsApp la ku-Facebook kamama owakhanya ephethe usane olungenampilo edonsana lepolisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.